ama-candidate yethu, ama-councilor, lama-MP, bonke kathesi bayenza esingathi yimop-up ukuphosela amaphepha ezindlini lasemagrosa lasendaweni ezithiyeneyo, amaphepha achasisayo ukuthi i-candidate ngayinye ivele ithembisani kubantu abazavota. Okunye sikwenzayo lakho isiphangiphangi sokulungiselela ukuthi sibe silungisela ukutrayina ama-election agents esizawadeploya kuma-polling stations achiyeneyo. So yiwo umsebenzi esingathi siphatheke ngawo.
Siyabona njalo uphenyo lolu olwama-surveys lutshengisa umongameli Mnangagwa lomnumzana Chamisa bekhokhela. Lokhu akulibuyisele emuva yini ukuthi alikhangelwa njengabanye babantu abanganqoba kulolu khetho?
Esesikubonile ukuthi kuvamile kakhulu ekhethweni ukuthi abathathi bendaba yibo abayenza ukuthi kube angazathi ukhetho ngolwabantu ababili. Khona kuvele kulamabandla angu-55 anikisayo. Thina akusibisele emuva ngitho. Esikwaziyo ukuthi okukhulu, oku-important kakhulu is that wena muntu ole campaign yakho zisebenzele ungathalazi ukhangela okukhulunywa ngabanye.
Kodwa lifisi yini ukuthi ngabe lani belikweminye le imanyano njengoba lalitshona lisithi lifuna ukukhipha ibandla lezanu PF embusweni?
Umanyano, yebo sibili, umanyano yinto e-right. Kodwa uyabona ukuthi ngesintu bathi ukubambana, hathi ukubamba kumbe ukubanjwa. Ukubambana lo manyano kuthi ukuthi omunye abebamba omunye, omunye ebamba laye. So kuthi ukuthi yinto esingeke sayifosa. Ukubambana kuya ngokuthi liyavumelana. So nxa lingavumelananga akukho nto esingayenza.
Belilokhu liqhuba yini imihlangano yamarali? Besingamboni unkosikazi Joyce Mjuru ekhuluma okwensukwane ezedlule.
Thina injongo yethu siyenza ama-meetings esingathi ngama-ward meetings la le mihlangano around each polling station ngoba kulapho kuzavotwa khona. So kathesi kunje sile esingathi i-general idea ukuthi kuma-polling stations achiyeneyo siyabe sikhangelela abantu abangaki abayibo ama-supporters yethu. So we were really being highly technical about this campaign. Besingaphongu ukuhamba nje sihamba singaplananga. So uyabona ukuthi ama-candidates ethu wonke babhizi bayenza. We have asked ukuthi each constituency, how many polling stations do you have? If you have 55 polling stations, we want to know on a weekly basis, how many polling stations have you visited? And at each polling station, how many people did you meet? Kunjalo njalo around the country. Behamba kuma-polling stations, kulapho esikade sidinga khona ama-agency.
Siyananzelela njalo ukuthi umanyano MDC Alliance uphathekile ngokuthi kuyaqilibezelwa kukhetho. Lina libona kulungile konke yini? I-voters roll, ama-polling stations, lakho konke nje indlela yokhetho luqhutshwa ngayo?
Asisenze sithi kulungile. Actually, uyabona ukuthi abantu bayashiyana. Omunye uthi nxa esiza thina njengabomama, omunye nxa ehelelwa esiyabeletha laphana, omunye uba ngumsindo. Omunye uyazithulela zi, licabanga ukuthi ayikahelelwa kathi usezabeletha. So kuyachiyana, abanye abantu balakho ukubanga umsindo, abanye abantu bale ndlela zabo abatshengisela ngazo ukuthi izinto lezi azirayithanga. Silezi ncwadi esazibhalela kuhulumende sikomplaine ukuthi khona izeki mele yenze lokhu lalokhu, ama-elections mela ayenze so. Ama-delegations lawa abathi ngama-electoral observer missions siyahlangana labo sibatshela izinto eziningi esikhonona ngazo. So sibhizi lathi silokukhonona okuthize ngezinto ezenzakalayo kuzethu. Yikuthi nje thina kasibangi msindo ngoba umsindo abantu baphetha bengasakuzwisisi ukuthi kati uvele uthini, ngoba thina sifuna ukuthi sibambe sibili siphoyinte to ama-challenges esiwatsho. Okwa manje katisi ngakakhohlwa sile challenges esilayo katisi esayitshelwa kuma-multi-party liaison committee meeting ukuthi khona i-polling booth isizajinja abantu sebeza vota befulathele ama-officials akusela lokuyani ukuthi umuntu athathe amaphepha akhe ayemuva ayocatsha azenzela akufunayo avote. So thina sibona ngazathi khonokho these are the things we should be making noise about. Lokho kunyoko kuphonga ukuthi sifuna ukuzwakala kumedia. Mina I think there is a lot that can be obtained through engagement, through writing and putting forward ama-legal issues esiyabe siwabona.